Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabehlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition owenzelwe eHarare, lapho okukhulume khona omnumzana Douglas Monzora loPaul Mangwana, wona abebe ngabagcini sihlalo bekomiti yephalamende eyalawula ukulotshwa kwesisekelo sombuso lesi ngomnyaka ka-2013 e-Constitutional Parliamentary Committee, COPAC. UMonzora loMangwana bathi isisekelo lesi sinikeza uZulu amandla phansi kwesigaba samalungelo oluntu loba i-Bill of Rights, njalo nxa uqathaniswa namanye amazwe isisekelo sombuso weZimbabwe singcono kakhulu, kodwa okufunakala ukuba sifundise uZulu wonke okugoqela lezikolo. Ummeli weMazwe North edayile ephalamende uMnumzana Fortune Chasi ngobunye wabakhuthaza ukufundiswa kwesisekelo sombuso ezikolo.
Bona kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba ye-constitution ne-constitutionalism ukuthi siqalise ukufundisa abantwana besabancane ecreche ivela ku-grade 1. Abantwana babekwazi ukuthi i-constitution itholi amalungelo abo ami kanjani.
Ummeli weWange Central uMnumzana Daniel Molokele uthi kuyajabulisa ukuba ilizwe lilesisekelo sombuso esenziwa nguZulu weZimbabwe sithi kumele isisekelo lesi silandelwe.
Okuningi okumaphathelana lesisekelo sombuso lesi kuqhubekele phambili ku-implementwa, ikakhulu indaba esingekho ujabula ngayo kakhulu yindaba le e-devolution. I-devolution isalele emuva, sifisa ukuthini abantu bazivuse ngesigaba ngesigaba.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube owebandla le-MDCT, yena othi kumele uhulumende aqale ukulandela isisekelo lanxa eminye imithetho ingakalolongwa ukuba ihambelane naso.
Khonoko ikakhulu kuyatshengisa ukuthi hatshi asikafiki ama-local authorities lokhe ephiwa amandla nguminista ukuthi akwanise ukusebenza, okuyinto i-constitution engakuvumiyo.
Obemele uhulumende kulumbuthano unkosikazi Ntando Hlabangana uthe uhulumende uzimisele ukulandela isisekelo esithi uphakathi komsebenzi wokuba imithetho yonke ihambelane lesisekelo sombuso.
The Ministry of Justice, who is the coordinator of the alignment process.
Phakathi komsebenzi wokwenza ukuba imithetho ihambelane lesisekelo sombuso, loba nje ugatsha lwethu luyilo olwenza lokhu, ingatsha zaleyo mithetho yizo eziqala uhlelo lolu.
Isisekelo sombuso saqala ukusebenza ngoNkwenkwezi ngomnyaka ka-2013, kodwa okumangalisa abaningi kuba sesiguqulwe kabili, sinikeza umongameli amandla okukhetha umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu nabalandeli bakhe, kulokuthi lokhu kwenziwe lidayi lephalamende. Abanye bathi loba nje ilizwe lilesisekelo esisha, okuqakathekileyo ukuba uhulumende usebenzisa njani hatshi ukuba sile mithetho emisha loba hatshi. Kule mithetho efika amakhulu 300 okumele ilolongwe ukuze ihambelane lalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.